Endabeni zethu lamhlanje kubotshwa izifundi zekolishi le University of Zimbabwe ezikhala ngokukhuphulwa kwemali yemfundo. UPastor Evan Mawarire wenhlanganiso yebulenjini eye hashtag this flag ubotshwa ngesikhathi elezifundi ezitshengisela ekolishini le University of Zimbabwe. Lamhla lusuku lokuhlolisisa ukukhahlanyezwa kwabantu emazweni atshiyeneyo olwe International Day in Support of Victims of Torture. Ingcitshi kwezesayensi setshenzise ukujabula okukhulu kulandela impumelelo ekuhlolisisweni komuthi lendlela ethile yokuvikela abesifazana ekuthelelweni igciwane lengculaza. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni. Lamhla sixoxa ngensindaba phenduli le, ijaha elisakhulayo, uHonest Moyo weGwaranyemba esabelweni seMatabeleland South, wetheswa icala lokuzama ukuthengisa ikhanda lezitho zangasese zomuntu wesilisa, okuthiwa wambulala eColenbon. Lingakhuthwa ngezemidlalo. Likuphi iqembu leHighlanders kungalane yimiklomelo? KuLivestock lamhla sixoxa ngosuku lweInternational Day in Support of Victims of Torture. Kuhlolisiswa indlela abantu abakhahlanyezwa ngayo emazweni atshiyeneyo. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-6065, 15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp, laku Facebook ku VOA Ndebele.